okokuqala singathi ukuthi i-local government, i-central government kumele zihlale zithintana ngoba enye yi-lower tier, enye yi-upper tier. So khonokhana ukuhlangana kwakhona kutshengisela ukuthi kuvele ukusebenzelana kumele kube khona. Size sisitsho ukuthi-ke ngabe kuye bahlangana benjalo kumele baphumele izinqumo ezizakwenza ukuthi abantu ngapha phansi thina siyizakhamizi sifinyelelwe intuthuko ngoba i-local government yiyo kumele ilethe intuthuko kakhulu ezigabeni. I-central government iyisekela, ayiyisekeli kuphela ngenkulumo kodwa kukhanya ukuthi i-central government isekela ama-local government langama-resources okunjengemali lokunye okungenza ukuthi ama-local government asebenze.
Udaba lwekholera uMnangagwa akhuluma ngalo, siyazi ukuthi umkhuhlane lo usubhahile kulezi nsuku. Kobulawayo khona kunjani?
Kube waba khona ikakhulu esigabeni sephumula lapho kuye waba khona lesikhathi sibili abantu abaningi kade befike ezibhedlela batshele ukuthi hhayi kungaba kungumkhuhlane wekholera, umkhuhlane wesihudo. Baselegijima masinyane kabe bulawa city council bazama ukuthi kwayenqabe banika abantu okokugelisa izandla, banika abantu amaphilisi okuthi bafake nqa bengabanasamali la mabhakede ukuthi bafake kiwamani. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi konke khonokho kuveza ukuthi mhlawumbe okubangelwa umkhuhlane lowo ikumemetheka kwengcekeza. Ingcekeza leyo kungabe kuyukuthi mhlawumbe ingcekeza yezambuzi yamiseyo yathi chithisaka kumbe nokugcwala nje kwezinto ezithengiswayo emadolobheni njengoba siyakwazi ukuthi umemethekiswa ukuthi umuntu abambe ingcekeza kungabe kuyukuthi udle mhlawumbe isithelo ongasigelisanga lokunye. Kodwa-ke imbangela enkulu kakhulu yikuthi izifo lezi abantu abazidlaye kakhulu ezibalisa ama-efu lokunye nje bayofuna ukuthi umuntu ahlala kugeziseka ongageziswanga. Senziwa kuyini khonokho? Senziwa ukuthi mhlawumbe amanzi indlela abantu abawathola ngayo amanzi asilela, amanzi amilandi kabani, amanzi-ke kuthi idolobho libe lamanzi amaningi kumele ukuthi ama-sources lapho amanzi atholakala khona ethi amadamu la madamu abe maningi. Ngubani okumele akhe amadamu abe maningi ezigabeni ngohulumende? So ama-local authorities umlando wayo ukuthi wona njani abone ukuthi amanzi afinyelele ebantwini kuphela esingathi khonakhona i-piping of amanzi sebewaletha i-pumping zibuye ebantwini. Kodwa umlando omkhulu kakhulu kuhulumende singathi i-central government kumele sibone ukuthi izindawo zethu zonke ezimbabwe ziyathola amanzi ngokuthi kwakhiwa amadamu ayenele ukuthi abantu abasemadorobheni emaphandleni bathole lawo manzi.
Uthe njalo uMnangagwa amakhansila kumele achiyane le misebenzi yenkohlakalo. Kubaluleke kanganani lokho?
Inkohlakalo iqakathekile kakhulu ngoba ikunandela ukuthi ama-councillors amaningi angenawo ngabantu abancane esikhathini esiningi. So umuntu omncane esikhathini esiningi uyabe engelalutho olubambekayo, ngakho kuyabe kusenqayo ngena ekhansilini la ekhangela ukuthi uzathola okuthize abe sefica ukuthi mhlawumbe bakhona abahlakaniphileyo kulaba abazamdonsela ukuthi athinelaye engene emacaleni enkohlakalo lokukhwabanisa. So kade kusenzakala esikhathini esiningi ukuthi abantu abaningi bebezimisele ukuthi baye ekhampasele ukuthi bangene emakhansilini bengahlosanga ukuthi bazothuthukisa izigaba ngoba-local authorities, kodwa behlose ukuthi bathole lokho okutholakalayo. Ma umuntu esethiwe aba yingxenye yekhansili fitha ukuthi abantu benikana izitendi, sebenikana amatenda lokunye okuyingxenye yenkohlakalo yokukhwabanisa. Ngakho-ke nayo abantu engingasele ngalokho sithi uqondile kwenzeka ukuthi lanxa abantu bengena bekwazi ukuthi bazoseva abantu, hathi ukuthi bazoziseva bona, ngoba thina sikhanya ukuthi sithole intuthuko ezigabeni eletha yiwo ama-councillors nama-policies e-oversight olabayidlalayo. Kuba ngangeneli kuphela ukuthi sebesiyacupha okumele kube yikho ukubhenefitha izakhamizi.